Umongameli Robert Mugabe uthi uzachiya umsebenzi sokufunakala ukuthi akwenze lokhu njalo kumele akwenze ngemfanelo. Inkampani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ithi isiyehluleka ukubhadalela umlilo kagetsi otholakala kunkampani yeSouth Africa iEskom leMozambique. Umnumzana Patrick Juwawo, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabasakhulayo lentuthuko kaZulu uthi kumele uhulumende asebenze kadalala ukwenzela ukuthi abasakhulayo bathole izithupha ukwenzela ukuthi bavote kukhetho oluzayo. Sizalethulela ezemidlalo ngesikhathi iqembu leHighlanders FC likhe phansi kuPremier Soccer League ngempela viki. Uhlelo lweLive Talk lamdla sixoxa ngokwethulwe ngumongameli Robert Mugabe othe uzasuka esikhundleni ngemfanelo. Ndithini ngalokhu Zulu kandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngapha 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6065 15460 low 13860 kilo shortwave. Sitholakala njalo kuWhatsApp la kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.